Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazo omuhle ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 kuLwezi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Amabanda ancintisa kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga ePhalamende lamakhansila ezigabeni thize asekhankasela lolu khetho ngemva kokubhalisa enkantolo ye-nomination court izolo. Kambe isadaki sokumele ithathe manyathelo bani njengoba isithi siyamukele ngokusemthethweni ugwalo lwequla layo oluveza ukuthi ukhetho lweZimbabwe aluqhutshwanga ngemfanelo. Elinye ilunga lePhalamende yeMelika likhuthaza uhulumende walelo lizwe ukuthi engavuseleli ubudlelwano leZimbabwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka ngokwephula amalungelo kazulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga edale lePhalamende lamakhansila ezigabeni thize athi asekhankasa ngamandla edinga usekelo kuzulu ngemva kokubhalisa labo abazawamela kukhetho lolu enkantolo ye-nomination court izolo. Ukhetho lolu luza kwenziwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo kuvalwa izikhenxe ezivulwe ukuxotshwa kwamalungu ekuxotshiswa kwamalunga e-TRC ngumnumzana Sengezo Chabangu yena ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Ababhalise izolo bagoqela labo abaxotshiswe nguChabangu abahamba lomkhokheli we-TRC umnumzana Nelson Chamisa kanye labakucele likaChabangu labo ababhalise besithi bamela iTRC. Lokhu kusho ukuthi kwezinye indawo ikakhulu koBulawayo kulamalunga eTRC amabili ancintisa esikhundleni sinye okuyinto abanye abathi ilakho ukuphazamisa leli bandla. Abanye bathi ukulwisana lokhu kuzadabula ibandla phakathi kucine kusiba lama-TRC amanengi njengalokhu okwenzakala kubandla le-MDC. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu yena othi uChabangu ulakho ukuphumelela alubana ethe wamangalela labo abaxoshisayo ababhalisele ukuncintisa futhi bengamalunga e-TRC.
Kungumbono wami ukuthi if eza kuyaphambili a-challenge ukufanele ukungena kwabo kulamathuba amakhulu okuthi uzaphumelela uChabangu. Why? Ngoba iphele sokuyaba lamandla ekhesi eyahlulelweyo ngabahlulelayo ukuthi nguye olamandla awokuthi asuse laba abasusayo wabisele mba. Ngoba ke ma kuyukuthi laba be-CCC abakaChamisa bazaqhubekela phambili kuyabe sokusenza kungani nje ngamadlwane ukuthi labana abanye babizwa bakhutshwe ePhalamende. Bethi bebiziwe bakhutshwa umthetho wavumelana laye bese uvunyelwa futhi laba abasho ukuthi bangene ngandlela bani akwenzi isensi. Sokungani nje ngamadlwane kuyikukholwa akwami ukuthi amajani la azaphela kube le nto enkulu ekhanyayo lobuntu lobumuntu omdala. Kungumbono wami ukuthi uzanqoba ngoba useke wanqoba vele. I mean iParliamente ithe ma ithola incwadi yakhe ayibhalayo umdenda wayilalela wenza lokho okwakuthiwa kwenza. Umongameli welizwe lezi zinhlangothi ezihlukeneyo ezombuso welizwe iParliamente executive kapresident eyakuqala iParliamente yathola incwadi yavumelana naye. Upresident laye washe waqhubekela phambili wabeka amalanga awokhetho. Ukanti-ke la makhothi lawo ayenza futhi ahlulela ngendlela ehambelana. So angazi ukuthi yiphi iphakathi kwazo eyi-3 ezavuma ukuthi uChabangu anganqobi. Noma nje into yakhona abantu bekhala besithi ayela mthetho ayela buntu ayela bukhulu ayela bumuntu omdala kodwa izaqhubeka injalo vele. uzanqoba uchaba.
Lokho kungabe kukhombani ngempumela yama by elections kuyikuthi baphumelela ukuncintisa abaxotshwayo. Singabona bevotelwa ngobuningi babo kumbe unqoba abakamnumzana Chabanga. Mhlawumbe abezana PF.
Ukuthi ngibani ozonqoba ke sokuzoba nzima ukuthi sibe kwazi ngoba ziyabe sezihlangene nje engxabangxoza yena le esiyenzakele. Kodwa ke kusobala ukuthi abe-CCC badabuke phakathi. Kuzaba khona abazofuna ukuthi bavotele uChabanga ukube khona abazovotela yona i-CCC ngoba ma ubheka kulokho okuthiwa i-social media kukhona abangamthandiyo uChabanga abaze bamthuke mpela bambize ngamagama anzima. Kukhona abamthandayo. So ngezinye indlela kutsho ukuthi i-CCC sidabuke phakathi okunikeza ke iZANU PF ithuba lokuthi ithole amavoti azayenza ukuthi ingene eParliament ngoba i-CCC sidabuke phakathi. So angiboni ukuthi i-CCC singabuyithole amavoti ekade wathole kuqala ngenxa yakhonokho ukuthi kulabanye abazoba sehlangothini likaThabang kube khona abasehlangothini lika le-CCC kaThamisa okukhozwe ikhonokho ukuthi sokunokudabuka phakathi. Indaba yakho libanzima ukuthi usho ukuthi ngubani ozophuma enqobile kodwa okusobala ukuthi yona i-CCC ayisozi iphume lama le mpumelelo efana neyakuqala. Akusize kube lula kubo njengakuqala ma kuyabe kuthiwe bayekeliwe bancintisa.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ucubungula ezombusazwe futhi wayengumgcini sihlalo webandla le-APA kwele South Africa. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Loqhubeka lusemlonyeni yabanengi udaba lomhlangano we-SADC Summit oqhutshelwe kwele Angola ngomgqibelo lapho abakhokheli bamazwe omanyano lo abamukele khona ugwalo lwequla le-SADC elahlola ukhetho lweZimbabwe laphuma lesinqumo sokuthi lolu khetho aluqhutshwanga ngemfanelo. I-SADC ithi yamukele umbiko ogcweleyo ngalolu khetho emhlanganweni lo kodwa ayitsho ukuthi akhona na amanyathelo ezawathatha phezu kwalolu daba njengoba iqula layo likubeka sobala ukuthi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle. Abanengi abavumelana lomkhokheli webandla le-TRIPC umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kwaba lokuqilibezela kulolu khetho bathi umanyano we-SADC kumele uphoqe umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi enze ukhetho olutsha kumbe akhulumisane lomnumzana Chamisa. Kodwa abezanu PF bathi lokho yikuphupha. Sibuze ingcwethi ehlaziya ezombusazwe njalo efundisa ekolishini le-Vis University kwele South Africa uDokotela William Jethro Mpofu ukuthi kambe i-SADC kumele iluphathe njani lolu daba.
Esingakutsho ukuthi konokuqhiyana nje kodwa ukuthi i-SADC okokuqala eminyakeni eminingi iphumele phandle yathi yona ukhetho aluhanjiswanga kahle ngoba vele inketho eziningi zakuleli yalizwe aluhanjiswanga kahle kusukela ngo-1980 kodwa kuyaqala ukuthi i-SADC ingaphansi kwe-AU iphakame iphumele phandle ithi ukhetho aluhanjiswanga kahle. Lokhuyana sesingathi thina i-starting point ukuqala kokuthi i-SADC izwe izikhalazo zabantu bakuleli yalizwe laseZimbabwe ukuhlukunyezwa kwabo lokubandezelwa kwabo. Sokukubo ke abantu bakuleliya i-civil society yabo namabandla aphikisayo lomphakathi walo jikelele ukuthi uphakame ulwele inkululeko yawo. Ayinawo amandla amaningi i-SADC engawenza engawasebenzisa kumbe engakwenza ukuthi itshintshe umumo wayo laphaya. So kusebantwini bakuleliya civil society organization lama-opposition political parties ukuthi baphakame-ke balwele inkululeko yabo. I-SADC sivula amasango.
Baphakama beyilwela njani leyo nkululeko nxa ungachasisa khonapho Mpofu?
Inkululeko ilwelwa ngendlela eyodwa. Nxa kuthe kwavaleka amasango okhetho, kwavaleka amasango enkulumo, kwavaleka wonke amasango okuphikisa, a democratic, a legitimate, a sonitegai, kumele abantu bahlokome baphakame besingeke siphile kanje. Kono kuyano kwenziwa ngamazwe wonke ngayelwela inkululeko, kumele amaZimbabwe aphakame alwela inkululeko yawo. Akula sathi akula AU ezobalwela. Isathi izongena, i-AU izongena, le-UN izongena, abantu sebephakeme balwela inkululeko yabo. Inkululeko ilwelwa ngendlela eyodwa, abantu bayaphakama bathi asidli ukudla kwantambama kungalunganga, asidli ukudla kwekuseni kungalunganga. Akula lutho oluzahamba kuleli le ndaba ingalungiswanga.
Ngamanye amazwi uthi OCCC njengoba kuyiyo ekhala kakhulu ukuthi ukhetho kaluqhutshwa ngakuhle le nhlanganiso ezizimeleyo sebengenza abakwenzayo kumbe kutshengisela kumbe sokumele babuyele futhi kusadake bathi hayi njengoba selivumile ukuthi i-observer mission yenu ngempela yathi ukhetho kaluqhutshwa ngakuhle. So kumele libizele ukhetho olutsha eZimbabwe kumbe kumele bahambe kusadaki bethini khona.
Kusadaki kumele babuyele kodwa kumele bahlokome. Kumele bakwenze kokubili mhlangothi zombili. Lethi bebhala izincwadi eziya kusadaki labo bemlanda uhulumende lo wobugwelegwele obumenenene bemtshele ukuthi awungeke ubuse indaba lingalungiswanga. Osadaki labo-UN labo-AU bangenela sokuhlumuntu. Bangenela izinto ezimile, bangenela sokulemibilo, bangenela sokulokuhlokoma. Ngaphandle kwalokho bangakhohlwa abaphikisayo namabandla azimeleyo angakhohlwa. Kumele abantu bakuleleya lizwe basukume balwele amalungelo abo, inkululeko yabo. Baphakame bethi sesingayiseli inkululeko yikhona kuyoguquka izinto kuleliya. Isathi sekwenzileyo yikuvula amasango ukuthi sibonile siyavuma. Kodwa amaZimbabwe usamele aphakame hayi sesingayisela-ke inkululeko yethu ikhona kuzoba nokuqala kokuguquka kwezinto.
Uchamisa njengoba sibona kulezi nsuku uthwaliswe nzima nguchabangu sebemxothele amalunga ephalamende ubona esala umdlandla yini wokuthi alwisane lo mnankagwa ayekubosadaki atshengisele ngapha ulwisana lochabangu futhi
ezabochabangu ngezangaphakathi okuyikuthi kulenti yokulwisa ibandla elibusayo kulwelwa amalungelo elizwe. Kube nempi yombusa kahle phakathi kwe-CCP. Ngeyangaphakathi ngiyomndeni. OCCC bazama ukuthi bethi kona kanti silwela inkululeko silwela umbusa kahle. Yindaba ngaphakathi kwebandla inkululeko ingekho lombusa kahle ingekho. Ngakho izimpi ezimbili ezihlukeneyo kodwa ezikhona ezizibhekileyo. Ngiyaphakathi leyani yesisisi ukuthi sebekhona ngaphakathi abasolayo ukuthi kathi umbusa kahle yindaba ungekho kuleli elilwela umbusa kahle. Yindaba kulokubandezelana, yindaba kulokukhethana, yindaba njalo kulokuhlukanisana, i-discrimination, lo mbusa kabi, ithirani, uku-impose ama-candidates lokunye, ngeyabe yangaphakathi.
U-Dr. William J. Trompofu yingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ufundisa ezepolitiki eWits University kwele South Africa. Ilunga lephalamende yeMelika elikukomiti yedale leSenethi ebona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Jim Rich usekhuthaze umongameli Joe Biden ukuthi engaze wavuselela ubudlelwano beMelika lohulumende weZimbabwe yena athi uqhubeka esephula amalungelo kaZulu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
U-Rich ulobele uBiden incwadi esithi uhulumende kamnankagwa uqhubeka engahloniphi amalungelo oluntu wathi kumele kukhangelisiswe lokhu. Olwela amalungelo oluntu esebenza emahofisini awenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Ashley Funye uthi kulungile lokhu esithi uhulumende kamnankagwa uvele esefuna ukuba kube namazwi asuka emhlabeni wonke azakwenza ukuba ame ukuhlukumeza uZulu. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba ukhulume ngalokho okushiwo ngumnumzana Rich esithi uvumelana namazwi la.
indaba yokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwama activists into okufanele lungiswe inqabana impunity is a bigger issue kwele Zimbabwe ungakhangela kulabantu ababe dala be ku regime kaMgabe behlukuluza abantu namhlanje ke bahlangana lezinkinga ngendaba ke yemthetho and the culture political culture ababe instila ukubana ke abantu nxa bedifa lana kufanele behlukunyezwe kuyilungelo lomuntu wonke weZimbabwe ukubana ke ukwanisa ukuba lembono etshiyeneyo akukho criminal uba lembono etshiyeneyo ngimbono ekhulunywa ngalaba abakuhulumende so indaba yama-abduction indaba ye-torture indaba efanele lungise le ndaba ye-imprisonment liyakwazi ukubana ke uJob Skhali usejele engelacala konke lokhu yinto okufanele zilungise ukuze eZimbabwe sibekwazi ukubana sesikwanisa ukuphila ndawonye njengabantu beZimbabwe
kodwa ilunga leZANU-P F umnumzana Ted Ncube uthi ibandla lakhe kanti kungeni okukhulunywa ngele Melika
usenator weMelika lo uyaphambanisa kakhulu nxa ephongusukuma nje athi iZimbabwe yancindezela abantu ukuthatha ngapi khonoko ukuthi iZimbabwe yancindezela abantu njalo ngabaphi abantu asebencindezeliwe and kungasenani ekubusweni komhlaba awuphongusukuma nje uthi abantu bayancindezelwa ungasitshengisa ukuthi khonoko kuthethe ngapi and ziningi indlela zokufika kudecision yona le ezifanana lamakhotsi silabo International Court of Justice silabo International Criminal Court yibo abalomlando wokufika kusinqumo seneso
ziyaqhubeka zisanda izihlakalo zokwephulwa kwamalungelo kaZulu eZimbabwe kulandela ukhetho olwenziwa ngoncwabakazi lonyaka abanengi besithi kumele iZANU-P F ikhulumisane le-CCC ukuze iqede ukufuthelana lokhu kodwa uhulumende uyakulandela lokhu esithi akula muntu ohlukunyezwayo elizweni njalo labo abathi bayahlukunyezwa kumele bamangale emapholiseni ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
Okusemaphephandabeni iChronicle ithi iTRCC ilakho ukudabuka phakathi ngenxa yokudonselana okubangelwe ukuxotshiswa kwamalunga alelibandla ePhalamende lakumakhansili ngomnumzana Sengezo Chabangu. IHerald yona ithi ukusilela kwesamende kuleli osokudale ukuthi intengo yaso ikhuphuke kwenze uhulumende wathatha isinqumo izolo esokuvumela abantu makhaza lamabhizimusi ukuthi bathenge isamende kwamanye amazwe. Uhulumende uthethe njalo inyathelo elifanayo ngemvundiso yefertilizer. Singene kumbiko elisithumele yona.
Kanjani ku studio safe siyabonga laphana abantu abake bekhuzwe indaba yokuhamba nqunu le kanti izalungiswa nini abantu indaba abantu bethanda ukuhamba nqunu so kanti kuyalungiswa nini kono kwindaba yokuhamba nqunu le kanti yona ikhulumende ayikuboni ukuthi abantu bahamba nqunu ithini ngokuhamba kwabantu benqunu so phandle la abeke ilungise indaba yokuhamba nqunu mana siyifuni thina
ngiyelele enkundleni hayi sizwile ukuthi nomination court ingenile lamhlanje ngemsebenzi emibi ekaChabangu kulabantu abasemathebeleland abacabanga ukuthi khona wonke umuntu mangasemathebeleland kufanele asekele umbhedo kaChabangu labo Kalpan Pugen. UKalpan Pugen labo Chabangu ungabheka indlela abadiliza ngayo amaqembu AMDC indlela abayidiliza ngakhona kuyafanana lokho besebenzisa i-system efanayo lamanje. MDC yayilawa ama-structures lawo okukhulunywa ngawo kodwa bayidiliza bayiqeda nya. UKalpan Pugen umuntu ohlala eyisikhulumeli somuntu omotshayo. Umuntu omotshayo sonke isikhathi uKalpan Pugen uba yisikhulumeli sakhe. Kodwa ke kungasenani ngoba vele imisebenzi emibi kaChabangu useyenzile njalo uyenze kwazi ukuthi khona ule backup yenkantolo ule backup yeZANU-P F kodwa ke hayi ma-citizen ngenani
ibone ukuthi khona kuzahamba njani uma vele abantu belithanda bazalibisela futhi uChabanga yangike yezano PF yakhe lefazi yakhe ngoba eqinisweni isizathu sikaChabanga asicaci ukuthi ngesani ngoba ungeke uthi iqembu ulilandela ulidilize ukufuna ukufaka izano PF kodwa uthi khona uyalungisa ulungisani uMonzora laye wayezitshela ukuthi ehlale esitshela ukuthi yena umuntu olandela imithetho wephathi kodwa wayidiliza njani iphathi yena ilandela umthetho wephathi kuyafanana lento ekhulunywa nguThabang.
Studio 7, sikubingelele kanye labalandeli bakho. Mina ngisacela ukubuza nje kubantu bakithi, isizwe sakithi, isizwe samaNdebele, isizwe sikaMthwakazi, ukuthi labo abasola into eyenziwa nguThabang bake bazama ukuthi basichazele ukuthi kanti basola ini ngoba uThabang wenza into enhle. UThabang uxoshe abantu. So umbuzo elinawo bantu yikuthini? Yikuthi abantu baxotshwe ngubani kumbe abantu baxotshelweni? Okumele kakhulu ukuhambise phambili yikuthi abantu baxotshelweni, baxotshelweni ukuthi abafana bakhona le Harare khona lesozibeli yibo sebekhetha ukuthi akufakwe bani, akufakwe bani, akufakwe bani, akufakwe bani. Yinto erongo yini nale yokuxotsha abantu abafakwe ngabantu baseHarare? Yikho amakhansela ethu angasebenzi kahle ngoba masekhethiwe laphana asasebenzeli umphakathi, sesebenzela labo bantu ababakhethile beba-imposa from Harare. So babuThabang, siyakubonga kakhulu ngomsebenzi wakho lo owenzayo. Laba bantu abazongena bazobe ngabantu abazobe bekhethwe ngabantu njalo bazosebenzela abantu, yikho esikufunayo lokho. Hayi, sibonge kule ndawo babuThabang lophugeni, into eniyenzayo inhle. Lo mfana wasemaswingo lo ozithi seyideputy mayor sesilwa kabuhlungu kanje waye angahambi ayolwela kibo khona ngale ngoba izanu yantanasa khona ngale abantu bonke bavotela izanu kibo khona lo mama bakhe waye nefuna ukuzoxokozela lapha kobulawayo lapha kahambe ayomela i-CCC ekhona le kibo emaswingo. Siyabonga.
Ngibingelele enkundleni ninjani basakazi bakwethu. Kanti i-CCC wayidlala ngabantu, wayidlala ngabantu i-CCC, bathatha indawo ka-Studio 7 bayenza indawo ukudlalela. Hawu bakwethu, kanti akusiyini nenithe aningenele ukhetho lwama-by-election? Benikhuluma la nifunga nigomela, nithi alingenele ukhetho, kodwa namhlanje njengamanje ngilalele nje la, hawu senibhalisile, senibhalisile, benabuyisela futhi laba baxoshwa akuyibona abafakwa abangena ekhundleni ngokungekho emthethweni, nibuye futhi niyababuyisela futhi. Hayi ke lana ukudlala ngabantu bakwethu, lokhu kudlala ngabantu straight, nidlala ngabantu, nidlala ngabantu. Ngabe ngiserious, ngaba niyenze yonke lento eniyenzayo? Ayikho nje lento eniyenzayo. Nibuyisela labantu abangena ngendlela engalunganga, nibuye futhi niyababuyisela. Hayi khona, hayi khona, hayi hayi khona. Usengezo Thabang uzobuye futhi abamise, nibe nikhale futhi. Yiyo lento ukuthi anibambananga, wonke umuntu ufuna ukuzenzela into yakhe. Hayi bandla nje elinganandlela ukuthi lona libhekephi. Ngompunzi idle mina, omunye udonsi uyale, omunye udonsi uyale. Nibabuyiselelana abantu ababengene ngokungekho emthethweni, nibabuyiselelana. Nifuna ukuthi kube njani? Niyaxova. Hayi khona, ayikho lento le. Ayikho sidalo, sidalo, sidalo. Hayi khona. Sisisi, hayi hayi. Hayi khona. Khona la ku Studio 7 benikhuluma la, nithi nina alilungenela ukhetho lwama by-election. Namhlanje selilungenela kanjani? Mali lungena liphinde libuya linenza same mistake. Nithatha labantu laba abaxoshiswa abangena ongekho emthethweni yababuyisela futhi. Kahlahle nizodlala amatofi la.
Studio 7, Edison Nyathelo khulumayo. Lonke lenelithi uSengezo Thabang uright, alazi lutho, ulandele yaziyo. I'm sure njalo ukuthi alinasihlobo esiyi-1 senisabulwa igugurawondo. Thina sibuhlungu ezihlobo zethu ezabulwa igugurawondo. Njalo igugurawondo leyo yenziwe izanu PF. Yona le izanu PF efuna ukubuyiselwa futhi esihlaleni lo uThabang lo. Wonke la malunga la akhithiweyo ephalamende ngeke lwabone kubuyela kwe-CCC. Kuyabe izanu PF sihluma phansi wotsha. Thina sibhizi siqume impande zale sisihlahla siyizanu PF ukuthi siwele phansi. Isihlahla sesibuna siyabona ukuthi manje sesifuna ukusiwina. Nangu uThabang ubuyale la makeni amazwi uyathelela, uyathelezela, siyahluma kutsha, sihlumisa futhi. Hayi, thina sikhathele ngalo usengezo lo, kakahambe kathanake.
kum shelele. Hayi siyabonga ke we Studio 7. Asiqhubekeni ngomsebenzi esawuqalisayo ukuthi konke siyabe sifaka lati ama points ethu iwemukela. Ye hayi sengisizwa labantu bakho bayakhala ukuthi kathi ugqumshelele siwakhala la yini angikhalalanga. Inkinga ekhona ukuthi sibaningi kakhulu esifakayo, then aba-successful akuqhutheke benikezwa isikhathi ukuthi bekhulume lathi siyakhuluma. Kodwa-ke mina into engikhala ngayo ikuthi noma ngisizwa abantu bekhuluma ama-languages zabo, bala ama-languages lawo obandlululo. Ama-languages obandlululo awakhi, a-destroyer from i-family, a-destroyer ilizwe, a-destroyer yonke into. What I'm trying to say, I'm saying in brief, bantu asiyekeleni ubandlululo. Lokho kokuthiwa kuyaqunya ilizwe kwenziwani nani nani akusakhi, and abantu abakhulumayo ngokuquma ilizwe ngabantu abaya bengaphandle, abakhulumi life besekhaya. Then enye iphoint engifakayo ukuthi abantu bale problem ugqugquzela into ngekuyikhone, which is very very ridiculous. Lokhu ngekuzukukhone ukuthi wena ukuthi uzaquma ilizwe kodwa unisebenzisa isithupha seZimbabwe, usebenzisa amaphepha aseZimbabwe. Now usuzitshela ukuthi wena we have got nothing to do ngeZimbabwe, uyilokho. Hayi, that is typical lies ngamanga. Bantu ake sihlonipheni okusemthethweni womhlaba wonke jikelele. Wena ma ule division wethu iZanu, talk about iZanu ungakhulume ngokuthi uyaqhumilizwa. Thank you. Siyabonga.
Lawo bekungamazwi abalaleli bethu abasithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amalunga ebandla elibusayo lamademokrasi kudale laphezulu lephalamende yemelika elesenethi avimbe imizamo yabebandla eliphikisayo lama-Republicans izolo eyokuphasisa isikhwama semali yokuphathisa ele-Israel empini yalo leqembu le-Hamas kuthiwa phandle ele-Ukraine. Sixoxe lo landela ezombusazwe zemelika umnumzana Tim Moringayi.
Into ehluphayo lapha ikuthi ama-parties akhona ama-democracy nama-republicans badonselana ngendaba zokuthi impi eye-Ukraine ongathiwa isiphumelele and then e-Israel layiqalisa. Kodwa siyakwazi ukuthi abasekelayo ama-republicans amaningi lapha they are of Jewish Israeli descent. So khonapho yikho ngantu abafuna labo ukuthi bathole a good report sesisiya kumkhankaso we-presidential election next year. Siyakwazi thina ukuthi u-leading candidate we-Republican Party u-Donald Trump wayezonda i-Ukraine ngendaba zokuthi babe ngafuni ukumnika amacala ayenziwe ngumntwana ka-Biden e-Ukraine. So wahle wabancitsha le aid laphana esabusa yena ku-office. Kodwa kathesi i-Ukraine sichayi Russia ngensimbi ezizwayo. Ngangithwa lapha sokulokudonselana ngoba next year yikho kulwelwa khona ukuthi ama-Republicans siyakwazi ukuthi vele yibo abathanda impi, bathanda ukusupporta izinto zempi. But kathesi kuyasimangalisa ukuthi abafuni ukusupporta i-Ukraine kathesi siphumelele. Ngoba kuyabe sokukhulunywa ukuthi umongameli welizwe uBiden nguye wathuthisayo ukuthi bancedise i-Ukraine. So ku-general election next year kuyabe kungahambi kahle for the Republicans.
Ama-Republicans wona kungani kanti engafuni ukuthi kupasiswe ibhili elemali eziya kumazwe omabili, enye isiya kwele-Israel, enye isiya kwele-Ukraine? Kungani khanya engafuni ukuthi ele Ukraine lalo liphiwe imali?
Ukuyala kwabo lokho is just the political gimmicks thina esikubonayo, ngoba siyakwazi ukuthi at the end of the day baza pasa lona leli bill beni sokusiba lomsindo after some debates. Ngoba i-Israel layo izabe isifuna i-aid yona le ngokuchurch. So hayi siyabona nganto abazaba la ma solutions in a very near future. And sibona lathi ukuthi sebe lo speaker omutsha laye ofuna ukuthi izinto zihambe phambili ngoba I bill leku funda I government liyaphenduka I think end of this month, so kumele baqede zona lezi ndaba.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.